ukuthandabuza izathandabuzwa vele impumelelo yakho futhi izafana lazo nalezi ezihlala zikungoba nxa ukuqilibezela kungazange kuphele izinto zingenziwanga ngendlela abantu bengakhululekanga ukuthi bakhankase ivoters roll ingekho kusho ukuthi vele ukhetho lakho naluzahlala kulukhetho olulentandabuzo ekhona kumbe ukusolakala okukhona ngaphandle kokuthi kuze kuvuleke i-democratic space ngendlela ecacileyo yikho ukuthi kungabi lokuthandabuza
kukhona ukuthi amabandla ezombusazwe engangeni kukhetho ngenxa yokuthi into kazihambe kuhle ukubona njani wena khona lokho linyathelo yini elimele lithathwe ngamabandla aphikisa
i-voters roll izohlala iyindaba esegudini ngomva kokhetho ngoba vela ikaze yahamba kahle kusukela ngesikhathi sikamgaba kubonakala sengathi isetshenziswa ngendlela yokuthi abayibo abaphethe izintambo zombuso baqhubeke belokhe bekhonapho so yona leyana into yalana nxa ingazange ilungiswe iza kuba yiproblem enkulu kakhulu kodwa-ke mna yake ngicabanga ukuthi abantu ukuthi bakunqobe khonokuyana ngabe even ingaze yenziwe njani i-voters roll naleyo abantu basukume bebonke bavote ngendlela yokuthi bafuna bona laba abantu abayenza i-voters roll ngendlela leyo baphume embusweni yikho kumele ukuthi khona uzula kwenze khona ngoba ukukhala ngayo iminyaka leminyaka kugcina sekusiba yilokho abathi yi-tired story or narrative ngesingisi so kumele ukuthi ilungiswe khona phani ukuthi abantu uzulu nje akasuku mathi hayi sesidinwa sisala ndaba lokuthi i-voters roll ikhona kumbeni kayikho kodwa sesisala khona lokhu ukube lokho sibuswa nge-voters roll emanipulatwayo and stuff
siyabona ukubana sekulembiko esiphumile embalwa ekhomba ukubana uluhlu lwabavoti i-voters roll ayihlelwanga kahle wena ubona njani lokhu akusoze kube yiyona indaba egudwini ngemva kokhetho
inyathelo elokukhalala ukhetho kungaba linyathelo elihle kakhulu kodwa lidinga abantu ababambeneyo ukuthi bengathi asithi abaphikisayo bethi siyakhalala ukhetho bonke bakuvuma manje uhlupho yikuthi kulabo somathuba ukuthi lingathi kasikwenzeni khonoku omunye uvuka efuna ukuthi ayiphatheka kube nguye ngoba ukukhalala kusebenza kahle nxa ufana lokuthi nxa ukuthi ukhalala ukudla yabona nxa ukhalala ukudla kumbe ungumuntu obeqakathekile kuleyo ndawo abesekhalala ukudla kuyabonakala ukuthi ukhalala ukudla lokhana kuba lento esingathi khona kuba lesi sindo manje uhlupho lukhona khathesi nxa amabandla ephikisa evele engaqinanga kahle ebuthakathaka ukukhalala kwakhona akubi ngendlela ewell coordinated so kungenza ukuthi vele nje kube lithuba lokuthi abanye bahambe bayekhontesa bese kungathi kunika illegitimacy kukhetho lukhona kodwa nxa kungavume kungenzakala ukuthi bonke bathi stay away mbona ngathi ungabe kuyimessage enhle kakhulu engaba lesi sindo futhi